Indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mabasa 2022 nguFraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe obethe gwaqa inanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngeke abantu bakhalale sebazondi ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindiva, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ofuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe.
Ubuzulu wenhlangothi ezijiyeneyo zempilo upha imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy, iqembu lomdlalo kwinguqu ele-Highlanders ngokunqoba elekwenze ele-Dynamos emdlalweni wokusenkundleni e-Barberfields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe ebethe gwaqa enanza ilanga likazibuse ele-Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kulabantu abaningi kodwa abehluleke ukungena enkundleni ye-Barberfields kobulawayo bagcina belalela bephandle bebukele kumabonakude okudanise abaningi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Indwendwe zezimota lamabhasi labantu abahamba ngenyawo bebenyakazela ekuseni bengena enkundleni e-Barberfields kobulawayo besiya emkhosini owe-Independence Day loba nje iningi lidaniswe yikwehluleka ukungena enkundleni phakathi ngoba ingeneli ukuthwala wonke umuntu obebuyile. Ekhuluma lesizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ubonye bonke abantu abaze emkhosini wanamhlanje nje ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ilizwe ngokulingeneyo loba nje ilizwe libhekane lezijeziso zomnotho elazifakelwa ngamazwe angentshonalanga.
And productivity towards the establishment of sustainable business enterprises for the emerging national economic realities of
Mnangagwa uqhubeke ethi uyajabula ukubana ngemva kweminyaka emibili ilizwe limelana lokuqhamuka kwe-COVID-19 isimo salolu bhubhane sesinganeno, kodwa ukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bezivikela kanye lemuli zabo ngoba lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Usenator wakobulawayo umnumzana Khaliphani Phugeni oyebandla le-MDCT uchasisa ngokwehluleka kwakhe ukungena enkundleni.
Hey, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Ngithunywe lapho ukuthi ngizokhuluma namapholisa abanginikeze omkhulukhulu wakhona asichaze ukuthi kwenzakalani, bathi akekho, basadinga ngathi umkhulu kulaba bakhona. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani, kodwa kubuhlungu ukuthi ngiqale ngaphuma le team ye-ZBC ifuna ukubuyela kwehluleka la signal wathiwa iphansi kwazama konke kwehlula. Mina nginje ngimela abantu ukuthi ukuthi nje kutholakala umuntu ukuthi ngisizakale ngingene ngathi kuba nzima lokho. So angazi ukuthi ngingathi kuhamba kanjani. Maybe kamele ubuze wona amapolisi.
Unkosikazi sibonakaliso kukhumalo obelalele umongameli ekhuluma ephandle kwenkundla uthi kubuhlungu ukuthi kenelisanga ukungena.
Ebhebhe ugcwele akwazi and asake sikubone okunje. Abantu abaningi bayalela ukungena kuthe bebukele bephandle, but you can still see ukuthi phakathi izitenda zikagcwala. Khayela impilo endi nxa ukhangele sase-empty but sokuyaluthi abantu bengena. So angikwazi ukuhamba njani. Abanikazi be-Highlander iyadlala siphandle, sokufaka i-TV phandle kuthiwa abantu bebukelele phandle kwe-stadium.
Umsekeli weqembu le-Highlanders umnumzana Thulani Siziba uveza ukucasuka kwakhe ngokuvalelwa phandle kwenkundla.
Inkinga ekhona bese cabanga ukuthi thina sizothekazela uzibusa ngithi. Mara uzibusa wakhona ngale uyabuswa, akusho ukuthi uzibuse, uyabuswa yena uzibusa wakhona. So hayi, manje afika ngoba nasikelwanga isikhathi sokuthi kumele sifike isikhathi bani sizokwenza senzela ngithi. Mara manje sokuzima ukuthi nasingene lapha. Sigele stadium lo celebrate lo lelo birthday lelizwe. Eh, lelizwe silikelwa ukuthi libirthday, mara kule ubona wakho ukuthi birthday libona nzima zima. Ungathi uthathe ukuba nzima. Ngoba manje alisithi sizokholisa manje manje sibalelwa phansi. Ngobani abaphakathi? Ngabangapha abaphakathi? Bavela ngapha abaphakathi? Babisiwe.
Ngabakhona ba.
Babisiwe.
Bavela lesiwe.
So hayi kabi.
Akunadlala lapha.
Akwenzakala okwenzakalayo. Yikho kukhona. Akuna nto esingayenza. Iyabayenza abakwenzayo. Kuba ngokwabo. Babisa ukuthi kube njalo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Ndlovu ngomunye njalo wabahluleke ukungena enkundleni opha umbono wakhe.
Ilizwe lonke lilapha kobulawayo namhlanje, so akulandlela ukuthi idorobho lonke belingakwana kustadium lesibabafika stadium. Uzananzelela ukuthi abantu abaningi bavele kumadorobho atshiyeneyo avela kobulawayo, Harare, Mtare, Gweru, Plumtree, you know, awonke nje amadorobho akobulawayo akhona la ngingakabali abavela ezabelweni. So abantu bebengeke begwane kulesi stadium. Ume stadium lesi I think sinabantu abangakwana 35,000 kuphela abangangena. But I'm sure uyakwazi la ukuthi abantu abazizalwane zeZimbabwe bayedlula 20 million kathesi.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi amane lambili yathola uzibuse ngapha umnotho welizwe umanikiniki kuthi izizalwane zazo zisabalele emazweni womhlaba zisiyadinga ukuphila. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezenelise ukungena enkundleni bebethokoziswa imidlalo ehlukeneyo yabezomvikela imigido yendulo lomdlalo wenguqu wenkezo eye-Independence Trophy phakathi kwe-Highlanders le-Dynamos oyiwo okhange abaningi ukuza enkundleni namhlanje. Ngimele iStudio 7 isemagumeni kobulawayo. Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. UZulu wenhlangothi ezijiyeneyo zempilo uphe imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokeli yebandla ephikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Besithi kuyinto elungileyo abayenzileyo njengoba lolu kulusuku lomuntu wonke, hatshi ibandla linye lezombusazwe. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Maire utshele intatheli zindaba ukuba abebandla lakhe bakubone kufanele baphatheke kulo mkhosi ngoba ungowelizwe lonke njalo ungasiwe bandla linye loba umuntu oyedwa. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulungile lokho okuchiwo inkokheli ye-CCC ukuthi amalunga abo aphatheke lawo kulomkhosi wokuthakazelela usuku lukazibuse. UMancitshana uthi le kuyindlela yokutshengisa abantu ukuthi uzibuse akasiwo webandla elilodwa, uzibuse akasiwo wezani kuphela, ngowomuntu wonke jikelele ngoba umuntu wonke nanku waphatheka ekumletheni.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindiva, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe ngesikhathi sakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi uthi osebusenziwa ngabe CCC lomkhokheli walo kuyisibonelo sokuba sekusobala ukuthi sebeqakathekisa ilizwe lezizalwane zalo.
Kusitshengisela ukuthi mhlawumbe ama-political leaders ethu sebezafika esikhathini lapha abaye sebezwisisa khona ukuthi hayi iZimbabwe iqakathekile ukwedlula ama-political parties. Uzananzelela ukuthi sesilesikhathi eside kakhulu kusukusele isikhathi sika former president the late uBaba Umgabe up to namhlanje abantu lokhe begijimisana begijimisana ngezombuso abantu nje begijima bephakathi kwesinga athi khona i-toxic politics lapho ke silahlekelwe isikhathi esiningi silahlekelwe ama-ideas amaningi ngenxa ye-toxic politics.
Esinye isiphathamandla seZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenziwe ngabe CCC kulinyathelo elihle njengoba uzibuse engomuntu wonke.
Uzibuse kumele celebrate umuntu wonke jikelele weZimbabwe, singakhangeli umbala, singakhangeli umhlobo, singakhangeli lebandla umuntu ayabevela kilo. Ukuba khona kwabo kubonisa umoya wokubambanisa opromotwa ngumongameli wethu Baba uMnangagwa Second Republic. Akusafani nakudala ukuthi babetholakala behoza lelilanga, akusafani nakudala ukutholakala besibona vele ngeke bephatheke ngoba bona uzibusa wakamboni. Iqiniso yokuthi uzibuse ukhona eZimbabwe, ngakho ke kungumsebenzi wamaZimbabwe wonke ukuthi simjabulele uzibuthe njalo simvikele ngoba siyazazi izitha lokho eziqoqoda eZimbabwe zifuna ukuzothatha ilizwe.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi saseGwanda umnumzana Ndaniso Mpande omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Ukuya ku-national event kumbe ngithi emcimbini wesizwe ayisinto enhle, vele kuyinto enhle kakhulu njalo sonke kumele ukuthi ngabe siyahamba entweni lezi. Kuphela nje into eyenza ukuthi singayikhona yikuthi khona ngale kufika kube yinto yebandla njalo kufika kube ligceke lokuthethisana, thwele sokuthethisa uzibani, kuthethisa uzibani, kucutshungula uzibani, kuthweni kuthweni izinto ezingelani le lo mcimbi wona lo. Hayi ukuya khona ngale sibili ayisiyona, akusiyona inkinga.
Esinye isiphathamandla esiphatheke kwezokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi liyancomeka inyathelo elithethwe nguChamisa lebandla lakhe.
Ungabona iparty kaChamisa isikwanisa ukuthi attende ama-national events kutshengisa ukuthi sebe yi-serious political party, ngoba noma ngubani ofuna ukuthatha umbuso kumele etshengise not only abantu beZimbabwe kodwa etshengise i-statecraft, public service, police, lama-veterans wonke, lama-community leaders kanye lamabutho wonke ukuthi umuntu lo u-serious ngento yenzayo. Of course siyavuma ukuthi izanu kulento eziningi ezenzile ezimbi, kodwa uma wasikhangela emuva kukhona okunye osokuyakhiwe, angeke upho ukuqalela from nowhere.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi lokhu osekusenzakala yikuba sokulokuzwisisana kwezokuqakatheka kwezokuphatheka kwabamabandla kumikhosi yelizwe okugoqela olukazibuse.
Ngoba ulimi seluphansi sibili, ulaka lube lukhona kuhwabhelana, kubhongelana, kuphakamisana uthuli, kube kukhona ngaye kawosekho sibili. Ngoba namhlanje ngibone ubaba uwende ehlezi ndawo yilo maduku belalele ubaba uMnangagwa ngathi yongenzakale lokhu izolo. Ngoba abantu besithi ubaba uMaduku njengomuntu okupholadi, ngumuntu engisi sibili, uMnangagwa ufuze ngikhulume laye. Njalo ubaba uwende ngumuntu obelolaka kakhulu ethi engafuni ukuzwa ngendaba kaMnangagwa, ngobe bekhokhela abantu ukuthi bephume eParliament nxa ubaba uMnangagwa ngangena.
Eminyakeni yangemuva abaningi bebesehluleka ukuphatheka kule mikhosi yalolu hlobo ngoba ibithathwa njengeyezanu PF lapho abantu bebesiza begqoke impahla yebandla labo, ikanti kulusuku lwelizwe lonke. Lonyaka lomkhosi wenzelwe enkundleni yeBarberfields kweBulawayo okwakuqala embalini yelizwe selokhu lathola uzibuse njalo unanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42 leaving no one and no place behind. ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje bayakhala abanye abantu abeZimbabwe abathi uzibuze gatsho lutho kubo ngoba uZulu ethwele amagabha avuzayo. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi bazama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho, ngakho ke kuqakathekile unanza usuku lukaZibuse. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kuye wabakhala ngoZibuse wakweleZimbabwe uMnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumele isebandla lezaphu.
Nxa uZulu ezibusa ezatholakala emsemazweni, abantwana bebulawa, begongodwa, bebondwa, betshiswa langamapetulu langomlilo. UZibuse asikhona ukuthi simzwisise ukuthi ngoZibuse onjani. Yikho kwakuqala. Okwesibili ukuthi ilanga leli thina siyalinanza, siyalihlonipha ngoba njengezaphu leZipra sahamba sayelwela ilizwe ukuthi libe noZibuse. Kodwa ke asikhoni ukuthi sibe ngabantu abangasukuma sithi kukhona esikutholayo abantu bakhona bakuzuzayo ngenxa kaZibuse lo khona.
UNdlovu ukuthi kumele abantu bavezele uhulumende okusenhlizweni zabo ngoZibuse.
Abantu bakithi sibacela ukuthi bacece kakhulu, bagqoke into ezimnyama, impahla emnyama. Kumbe singaba yiskipa, kumbe ngaba yisheti omama, kumbe ngaba yiduku, abanye kumbe ibe yiambende emnyama. Kodwa akupheleli lapho, sicela uZulu ukuthi kuma profile picture befake i-profile emnyama ebonisayo ukuthi thina uhlelo lwethu lolu silithi khona na I am celebrating it. We are celebrating independence. Asi-celebrate, siyayi-celebrate. So sicela abantu ukuthi batshintshe ama-profile wabo ku-WhatsApp, batshintshe ama-profile wabo ku-Facebook, ku-Twitter.
Uyakhala njalo uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
UZibuse weZimbabwe ikakhulu thina emathebelelendi simbona kuyize leze, azange simthole uZibuse. Yilokho kuthiwa silithethe singalithathanga. Wenziwe waba ngumcimbi futhi owezanu uZibuse nxa esenziwa kukhulunywa izinto zezanu kuba ngumcimbi wokuthi okungaba ngumcimbi esingathi ngokukhankasa ukukhankaselwa izanu. Abantu bakithi bagcwele amazwe ababengekho kuwo, namhlanje bagcwele amazwe siyabulawa senziwa into zonke lezo before independence bekungekho konke khona lokho.
UNcube uthi
njalo ungakukhangela futhi kubulewe kakhulu abantu ngesikhathi kuthiwa sesithole independence eZimbabwe okwedlule esikhathini sikaSmith. Kubulawa abantu bebulawa yizani ikakhulu abantu bemathebeleleni. So ke ayisiyo nto esingaqolotsha seqe ngayo sigiye sigide ukuthi khona siloZibuse, ngoba ukuZibusa kumele kutsho inhlala kahle yabantu, kutsho ukukhululeka kwabantu. Kodwa sibona ubuchaka, sibona ukugqilazwa, inkululeko ayikho esilayo.
Kodwa uMnumzana Philip Gawule okubandlele ZANU-PF futhi uqondile ukuthi abantu bathakazele nje uZibuse.
Labo abakhuluma besithi uMnangagwa uSmith uNjongoSmith lani wayemncindezeli, hhatshi akusiqiniso lelo. UMnangagwa ngaba njengoSmith njani? Yena uSmith owakuwagwetshwa uhulumende kaSmith owagweba uMnangagwa ukuthi aqunywe elwela ukukhulula leli lizwe. UMnangagwa onguye osebusa namhlanje, onguye owahamba labanye balihudula leli lizwe baliletha lapha eZimbabwe ngomhla ka 18 April samthola uZibuse ngemisebenzi yabo nabo uMnangagwa labanye bakhe abanye bakhe labanye bakhe sebahambayo labanye abalele endaweni emathuneni engaziwayo abalulubo balwela ukukhulula leli lizwe. Ngokunjalo ke akusiqiniso lelo ukuthi uMnangagwa ungumuntu ocindezelayo. UMnangagwa uthe yena ethatha leli lizwe, ilizwe leli libe selifile. Kwekulilizwe elingamanga kuhle in terms of umnotho, umnotho usuchabalele, yonke into isichabalele. UMnangagwa ubuthe nje into yonke ichabalele.
ELeZimbabwe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1980 wabulawa abantu abaningi kusanda kutholwa uZibuse ikukura hundi emathebeleni lenkabazwe kudinga okuthiwa ngabahlamuki alukalungiswa udaba lolu ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingukhiphi Stube.
Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukazibuse ole Independence Day emkhosini owenzelwe kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo uzibuse. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamashumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze kungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende lemaklinika. Ngithathele izindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela labongikazi bahlala bekhala ngokuthi ezibhedlela lamakliniki kakhulumende akula mpahla yokusebenzisa enjengamagloves, amamask lemitshina eyenelayo. Okunye osokubangela ukuthi isimo sibe sibi kangaka ikuthiya umsebenzi kwabodokotela labongi besiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba eZimbabwe bengatholi iholo elenelayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT uMnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zajabula okumangalisayo ngokuthola uzibuse zinikezwa ke amalungelo athile phansi komthetho we-Labour Relations Act okugoqela izisebenzi zezempilakahle, kodwa konke lokhu sokuguqukile.
Inzuzo ke ebesiyitholile sikuthola uzibuse inzuzo engani ke iyachabalala ezandleni zethu. Sesibone phela i-Labour Act itshintshwa kaningi-ningi. Ilungelo lezisebenzi liyathathwa mbijana-mbijana.
Uqhubeka ethi akuphazamisekanga ezempilakahle kuphela kodwa nakwezinye inhlangothi ezinjengezemfundo, lapho abantwana ababonakala kwezinye indawo belokhe befundela phansi kwezihlahla, omama labo belokhe betholakala bekhona abaphelelwa ngumphefumulo lapho bebeletha.
Njalo siyabona esibhedlela lapha ke sikhangelele ukuthi aluba ke sithola ke ukubanjwa kakuhle imithi nabi-infrastructure ekwanileyo, sibane ngani kuyasilela.
UMnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo okulapho okuqhutshelwe khona umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka uthi intuthuko kwezempilakahle ikhanya ingasahambelani lokwanda osokusenza abantu kuleli dolobha.
Ukuthi singakatholi uzibuse besilezibhedlela ezinkulu lapha UBH sibe lesibhedlela esikhulu impilo, sibe lesibhedlela esikhulu esikakhansile iThorn Grove bese sisuba lengutsheni ngale. Nxa sikhala sinanzela sanazela ukuthi abantu baqhubeka besanda, population ikhula isiya phambi, kodwa singananzela siyabona ukuthi i-infrastructure kumbe izibhedlela azakhiwa ukuthi zihambelane nenani labantu asebephila emzini wakobulawayo.
Uhulumende wakha isibhedlela sekusileni kuleli dolobha, kodwa sathatha isikhathi eside singasebenzi. Noma sesisebenza sibikwa sikhangelane lesifo se-COVID-19 kakhulu. Usibindi uthi ngokwengezelela kwenani labantu kuleli dolobha sokudingakala ukuthi kube lezibhedlela ezingaba zine kumbe ukwedlula lapho ukuze lwenqatshelwe udubo lokuminyana kwezigulane ezibhedlela zikahulumende lezikamasipala.
Siyananzela ama-clinics yebo kambe ikakhulu i-City Council kulobubelo ngoba bayazama ukuthi ilokishi ngelokishi kwakhiwe i-clinic. Siyakubona lokho kuyinto enhle, kodwa-ke siyananzela ukuthi silamalokishi anjengemganini sikhuluma kanje kathesi ilokishi eselilesikhathi laba khona akula clinic. Ngoliyokhophelelelo ngoba kudala sasisazi ukuthi vele nxa kusakhiwa ilokishi elisha kuyafakwa i-clinic.
Ingcitshi kwezomnotho engomunye wabhala ibhuku elikhangela ngezentuthuko yelizwe elithiwa Beyond the Enclave, uDokotela Prosper Chitambara uthi udubo olukhulu ukuthi okwesikhathi eside uhulumende wayengaqakathekisi ukwabelwa ngomsebenzi wezempilakahle imali ezwayo kubhajethi yelizwe.
time. When you look at the healthcare financing in Zimbabwe, for example, the bulk of the finances or the funds
Ungakhangela kwezempilo imali eningi esekela limsebenzi izela kuma cooperating partners lamadona
Umuqhubeke ethi uhulumende sokumele adonse ziqina afake imisebenzi enje ezandleni zakhe ethi noma kunjalo kule ntuthuko ejabulisayo kumisebenzi efana lokwehla kwenani labesifazane abahlaselwa ke lokulahlekelwa impilo besiyabeletha kuzibhedlela ezitshiyeneyo kanye nabantwana abafayo ngesikhathi sinye kulesi senzakalo ethi kodwa ilizwe lokhu elisalela muva kwamanye amazwe ashiyeneyo kugoqela angumakhelwane kulolu daba kugoqela ke lo ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ethi uhulumende engathembeli kuma partners lamadona kulolu daba abayiwo okwamanje abaletha intuthuko esiyibonayo kanini nenye befake imali eceleni ilizwe lithuthuke beyibona abakhokhela kulomsebenzi asenelisanga ukuthola abogatsha bezempilakahle ecingweni kodwa umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe wazise uZulu kuthakazelelwa uZibuse ukuba uhulumende wakhe we-Second Republic uqakathekisa kakhulu ilungelo lempilakahle njalo senelise ukwehlisa ukulahlekelwa yimpilo kwabomama bebeletha ethi phezu kwalokho kagoqanga nje izandla ngoba ethuthukisa limsebenzi kungenani nezijeziso ilizwe elibhekana lazo okwamanje.
More health facilities are being constructed, rehabilitated and modernized from the districts upwards.
Indawo zokwelaphela ezintsha ziyakhiwa, ezinye zivuselelwa, njalo ezinye zithuthukiswa.
Uhulumende uhlala ebikwa ezindabeni ethi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo ethi banesifiso sokuvula izibhedlela ezitsha ezedlula ezingamachumi amathathu kuma district elizweni lo kungamakliniki okuncane kundawana ezehlukileyo ukuze ezempilakahle zifinyelelwe ngabanengi phansi koluhlu lwentuthuko enje okugoqela iNational Health Strategy 2021 kusiya ku 2025 ngimele Isukuyo 7 eHarare ningumak Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu ele Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye Independence Trophy ngemva kokunqoba ele Dynamos nge 1 kanya namhla enkundleni eye Barber Fields kobulawayo. Umgali uStanley Ngala nguye olishayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDynamos kodwa liqede selisilela ngomdlali oyedwa ngemva kokuba uShadrack Nyawa etshengisiwe ikhasi elombala obomvu uNompembe Arnold Ncube ngemva kokuba ekhabe imvimbi yeHighlanders uMbongeni Ndlovu ekhanda. Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe benanza ilanga likaZibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa. UZulu wenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo uphe imbono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC ekunanzeni ilanga likaZibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy iqembu lomdlalo lenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elikwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu ilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.